Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 21 kuNkwenkwezi 2023 muGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizathola kubuyela bona abantu abantu ababevile bekhona kwaba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Kulabanye abantu abathi kaluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwe-CCC candidates selection process. Kuyaxokozela ukumangalisayo kuqembu le-Highlanders. Salethulela zabatsha ezokholo lwesiKristu lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabanye abantu abathi kaluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lokudinga abazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kodwa ibandla leli liya kudlula lokhu. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abatoba ngo-provincial o-deputy babo. They are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho babancu?
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi candidate yayingu MP yadliwayo yiyo buyezo announce umhlangano announce ama date etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano elanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi enkayi South. Ungachecka umuntu ebusi ombuzayo uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu. Baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu. Kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebithwa ngendlela engayisi.
Kumele ngakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokula. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona khona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Give abantu who decide who is going where even ku next election. Abantu bona bona bayazikhetha bazifake ende kabakhishwe. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu abantu ababevele bekhona khona. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye-Freedom Alliance. Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uyakulandula lokhu.
Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo luhamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama-stages amane khathesi sesiqedisa esithi validation le-consensus lapho ama-stakeholders abahlali besigaba mbekuku-ward mbeku-constituency abayakuthi gwaqa bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho-ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizaqedisa nje khathesi ngoba azange sifuna ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Yinto yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition le yinto yokuqala ezweni. Yikho-ke sizabe lokhu si-improva iyend the.
Kodwa kulabanye abakhulumayo lapha babamafa bathi uhlelo lolu baluqhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endaweni lapho bebefunayo abanye abantu bengahambi impezinjalo. So bayakhona ona khonapo.
Kwakhathesi akulangitsho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ufuna ukukhuluma izinto bangalelwazi. Izolo nje lanamhla lokhwede simaswingo next week lanezibuya iziki sabe siqedisa iBulawayo leHarare. Akunakuxabana into zonke zihamba kahle. Sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesiqedise singathi.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le-CCC. Bese xoxa laye ekoBulawayo. Abalimi bathi ukulima usetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo kwenza ukuba abangelamatalakita kumbe inkabi zokulima begebhe amagodi amancane emasimini behlanyele abakufunayo. Bathi lokhu kubalethela isivuno esihle.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngugajompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugajompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulima ngoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba futhi kuya-accommodate umuntu wonke okokuqala. Xa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugajompo. Xa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba nisethwa njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagoda akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi indlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini. Igodi lelo ubusulivala ngotshani. Xa izulu lisina amanzi ayangena egodini, xa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile bisweet lihlale thwithi lingananga, isilimo sakho siyabe silokhu sihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobu manzi. Ugantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini. Umquba awuphombe ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofake wakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho uzayifaka khona. Akufanani lokuthi ulime ngenkomo ubuthelile umquba kwezinye indawo yabo ungafikanga kwezinye indawo yayofikile. Kodwa kugatshompo kuyabe ukwazi ukuthi isilimo sakho lapho sifake khona definitely kulo mquba, kutsho ukuthi isivuno sakho sikhangele isivuno esinjani esingcono kulalokho oyabe uzakwenza nxa usebenzisa ezinye izindlela zani zokulima. So ugatshompo uqakatheke kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane esabeleni seMatabeleland North.
Sikhangele bakithi i-climatic change isiguqulile umkhathi, umkhathi izulu alisani ngendlela yiyo njengakudala. So okukhuthazaka kakhulu ukuthi abantu kabalime indlela zikagatshompo lezi esizifundiswayo. Ugatshompo indlela enhle elula yokulima, ugebha amagodi akho. Kuyavuselelisa umhlabathi, lobo umhlabathi ade usugugile ungani usuvuthukile, ungahlala ugebha amagodi wane ndawo ufake umquba kuyavukeleka kunone kube indawo entsha kakhulu emangalisayo. Ungathi uyakhangela futhi lesivuno ositholayo kakufanani nokulima njengalokho esikulima ngenkomo. So kuyakhuthazwa ukuthi abalimi climatic change lesibonayo isikhathi sezulu sesisincinyane akusaqedakala ezomkhathi, siguquzela ukuthi abalimi belime indlela zikagatshompo zenezo esizifundiswa nguhulumende ehlilo lubizwa kuthiwa yintwasa.
Incwethi kwezokulima umnumzana Everson Ndlovu uthi ukulima lokhu kunceda abalimi abaningi kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Asithi usufake isivuno sakho phansi sesimile laphana, uyahlanyela amakhabe amajodo anabayo lawo ayakhava indawo yakho, aya acta njengani njengemulch. Kubuye futhi ngithi kanenginengi besikhangela ukuthi abantu bayenza ugatshompo but bale belokho behlanyela umumbu. Let's also go for small grain esithi lezo suku i-traditional grains, unyawuthi, ibele, uphoko. Let's go for small grain ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama drought, ama dry conditions. So kuyaphathisa futhi singagijimisa umumbu thina semathebheyelenti ngoba wonke umuntu udla umumbu. You rather lime ibele lakho nxa ungafuna ukudla isiwa sakhona ulithengise uyethenga impuphu yani yomumpu but you have made man then ongwebu laba they are promoting small grain, meaning what there is a ready market for small grain. So here actor therefore is insurance go away. Even ungatandi kuyidla.
Kodwa kulabanye abathi uhlelo lolu luhlupha ngokuthi ufunakala amandla okusebenzisa ikhuba lezandla lokunye. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoKips Dube.
Sengangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine lithi kungamanga aluhlaza tshoko ukuba ele-Russia selithuthune idolobho le-Bakhmut. Abalwayo kwele-Sudan bavumelane ukuba kubekwe izikhali phansi kwezinsuku eziyisikhombisa kuzadingwa indlela yokukhulumisana umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje ngilomchumayeli okholelwa njalo kwezamasiko umnumzana Busani Spanda usiphatheleni namhlanje
sibonge babunkomo labalaleli engiphathele khona namhlanje nangu bengilombuzo ngingedwa ngizama ukuziphendula masibuka umdali yonke into wakayidalile kazenzanga futhi uzidale nje sisonke but sangafani ama China balenkolo yabo iBuddhism ekhambisana lesiko labo uNkulunkulu zambula kubo through inkolo yabo lesiko labo amaNdiya labo balenkolo yabo okuthiwa yiHinduism amaJuda balenkolo yabo okuthiwa yiJudaism ama Arabs balenkolo yabo okuthiwa yiIslamic Muslim uNkulunkulu zabula kwinkolo yabo la ngendlela zabo amakhiwa abelungu balenkolo yabo okuthiwa Christianity uNkulunkulu zabula through inkolo yabo namasiko abo ithini inkolelo yomuntu omnyama ithini inkolo yomuntu omnyama uNkulunkulu azabula through ngayo namasiko abo ngokusidalile umdali kasifani esidalile siyizizwe lezizwe usiphi indlela yethu yokukhonza engafani lamasiko ethu kawafani uzambula ngendlela yethu asidale ngayo ibithini indlela yethu yokumkhonza umdali mandulo before colonization ibithini indlela yokumkhonza umdali lapho sibe sibona umdali ezambula sibona silamatya akhulumayo njelele ebe sibona umdali impela ukuthi uyazambula umuntu omnyama kube kunguyena yena obe powerful ibithini inkolo yethu kolo yethu African spirituality besimkhonza ngomoya umuntu omnyama umuntu omoya uNkulunkulu bezambula direct kokhokho ubeziveza direct kokhokho that's why kade be powerful siphumile thina endleleni yethu salandela indlela yezinye izizwe that's why izweni kunje that's why izweni kunje siphumile endleleni ebesixhumanisa nomdala ebesimbiza asizwe ebesimbiza asisabele saphuma sithi namhlanje wayi kunje wayi kubulawana wayi simo sinje wayi simo sinje wayi thina wayi singazibuza ukuthi sisahamba ngalandlela umdala wayisidalele yona na ngoba izizwe lezizwe uzidalile zonke izizwe waziphi indlela yazo yokumkhonza ithini indlela yomuntu omnyama ithini indlela yethu as an African uNkulunkulu asamukela ngayo basizwa ngayo asibona ngayo once sayithola samazi leyo ndlela umdala uyochibilika benathi ngoba kubi ezweni kubi ezweni asikho isikhathi sobunzima sokuphila esidlula lesi sikuso kubi ezweni kubi ezweni ithini indlela yethu umdali ebesimemeza ngayo asizwe umuntu omnyama uyathandaza every ukhona tikhona uyakhuleka entabeni uyakhuleka emanzini uyakho ikuphi nakuphi uyakhuleka but umdali kasizwa ngoba izimo zisiqhubeka ziba worse than ukuthi zibe bhethe
ithini indlela yethu esixhumana lo ngoba izizwe lezizwe zibambelele kundlela yakho bale ndlela yabo abamkhonza ngayo umdali abathi bamememeza sabele thina as an African ithini yethu indlela once sayithola le ndlela sayilandela izinto ziyovuleka umdali uyothibilika benathi sibonge ufihlo iyezulu wena uNkulunkulu omdala sonini lanini nguwe ophethe emhlabeni zobini yonke indawo lawula wena sikhomba indlela yethu yokuphila mdala silahlekile ngoba izizwe lezizwe ziyayazi indlela yazo kodwa thina as an African indlela yethu siyazi sibonise ngoba once sayithola indlela yethu nathi siyofana lezinye izizwe siyobuyela sibe powerful siyabuyela ube nathi mdala khuleka sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomchumayeli umnumzana Busani Spanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo igama nguNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungami Linkomo. Sike sizwe ezamasiko namhlanje.
Sengana masiko wayisenzi umandla lo baba mkhulu
uthelo lo masiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhla sichopha ngodaba lwenkubalo hambe inkubalo kuyini uze sihlaziye udaba lolu silomnyenza ngambuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo ngwenya
ngibingelela babudube labalaleli bakho bonke nje jikelele kanye labasakazi bethu ngithi namhlanje nje ake sithathaneni ke sibuyelele endulo esibheke ezamasiko ikakhulu amasiko ayesenziwa kumbe imkhuba eyayisenziwa xa ngabe kuchoniwe lizakhumbula ukuthi kulesiko elalibizwa kuthiwa ikudliwa kwenkubalo inkubalo ngizathi mina inyama noma ngithi sidlo esasidliwa ngenyama okwakubulawa imbuzi imbuzi leyo ibisihlinzwa nje ifitshane kuphela kuthi nxa sekwenziwe njalo bese kuphekwa kuhlanganiswe nemithanyana nje ehlukahlukene eyaziwa kakhulu ngumelapho wendabuko noma inyanga nje kwakuthi nxa kade kuchoniwe ngosuku oluzalandela uzafika lo ozaba ozobadlisa inkubalo akangene ekhaya ufika nje ame ngaphandle laphana laba basekhaya sebezaphuma ke bafike laphana bahlukane ngokobulili omama babe ngapha obaba babe ngapha wayethi ke nxa esebadlisa leyo nkubalo noma ngiqale ngokuthi yayisenziwa kanjani inkubalo kwakubaswa umlilo umlilo wakhona wawungabaswa ngenkuni ezilameva njalo inkuni zakhona zazingathezwa phansi kwakumele zithezwe phezu kwesihlahla njalo kwakuthi ke lowo muntu ongiyoza badlisa inkubalo abe sekupheka inyama leyana ehlanganise le mithi njengoba sengike ngatsho uthi nxa sekunjalo abe sekupheka isitshwala esenziwe ngophoko okanye amabele okanye izimba lemve
ngozala zongwenya soke akuchasisela kancane ngakhonokho ukuthi kwakuvele ukubanjwa njani
kwakuthi nxa isidliwa leyo nkubalo kuphinde futhi kubilise elochako lubekwe laphana okanye amanzi lalo futhi luzofaka izimpanjana zemithana ethile okuza kuthi nxa sebe sidla laphana omama bazafika laphana bame phezulu kobulongo obuzabe bunjwe ngulowo melapho wendabuko labo baba bame ngale lizananzelela futhi ukuthi obaba babesidlela phambi kwesibaya leso sidlo omama besidlela ngale esiphaleni njengoba siyazi ukuthi okubizwa ukuthiwa isibuya kwakuthi ke nxa sekunjalo sebemile khona lapho uzobaqhubela nje lowo isithwala lesi siyabe siphekwe ngamabele noma ngophoko uza siluma aphinda sikhafule yabe sethatha uchakolola alomumathe aphinde alukhafule emva kwalokho ke kuzabe esethatha lenyama leyana layo futhi ayidle kodwa angayiqhoba amathambo okuzathi mase beqedile khona lapho ke lo melaphenda boke beseqoqa wonke amathambo lawana kwesokusithi ke lo uyabe ngekho ngalelo langa umelaphenda buka wayethatha isithwala esana siseleyo ayisilengisa nxa singesabo mama silengise khona ngale esiphaleni nxa singesabo baba uza silengisa eminyango wesibaya abazafika la abazafika benza into efanayo la yayidliwa kanjalo kwinkubalo inhloso yenkubalo kwakuyikuthi kuyikususa ithunzi elimnyama lokufa lele selingene kuleli khaya. Kuphinde futhi kunikezwe nesithunzi kulaba abasuke bekhala. Yiyo ke indlela inkubalo eyidlonga khona. Abantu bananzelela ukuthi kule khubalo kuphinde kube nenkubalo, kuyizinto ezimbili ezingafani lezo, kodwa zonke zenziwa ngemithi.
Hayi ke udaba lethu luma lapha namhlanje kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa ngenkubalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Kwezemidlalo iqembu leDynamos libe nguthikile obhanqa 0-0 lelemanika Diamonds emdlalweni odlalwe namuhla. Umdlalo weqembu lewange leTriangle United ufike emaphethelweni ngokufanayo. Kusenjalo isile ngesikhala senaliti inkokeli yeqembu leHighlanders, abalandeli beqembu sebefuna ukuyisusela amanqe emhlanganweni oqhutshwe namuhla eBuzo Clubhouse. Bathi indaba zemali aziqondakali njalo basola ukusebenza kwenkokeli yeqembu leli. Kubika uEzra Jesus Banda.
Kulabalandeli beqembu akade befuna ukuba kuxotshwe inkokeli yeqembu leli emhlanganweni lo kulandela ukuxokozela okumangalisayo phezu kodaba lemali okuthiwa kayisetshenziswanga ngemfanelo onyakenye. U-Isaac Donga olilunga le-Highlanders kubefuna abaphathi bebhosi baxotshwe.
Abantu bebesithi bahambe ngoba kabasudiseki ngendlela abaphathe ngayo imali, yikho okubenze abantu bathukuthele ukuthi kabahambe.
Omunye njalo umlandeli webhosi uChris Zulu uthi abaphethe leli qembu bayalwa.
Umhlangano ube khona kodwa kuningi kakhulu ongahambi kahle ongalimaza iqembu lethu. Uma kungaqhubeka kungaleya ndlela kungalungiswa, I think kumele benwe nesambululo ikakhulu indlela ibhodi ne-executive ezibonise ukuthi zisebenza kanjani phakathi phambi kwama-members. Akusimo esihle lokuyana, kuyalimaza iqembu. I think in the near future kumele kulungiswe ukuthi iqembu lethu libe right.
Owake waqeqesha iqembu le-Highlanders labafanyana abancane u-Ali Baba Tube uthi inkokeli yebhoso isiyehlulekile.
Awuhambanga kahle ka vele, into zangikhona bekungaqondakali ukuthi ibhodi yangenela yezeduve bayalwa njengo-chairman. U-chairman vele kalaleli muntu yena ukuthi unguye.
Ukwehlula ekuqaleni kumnyaka lapho umgcini ngceke weqembu uBusani Mthombeni angazange aphakele khona abalandeli ukuba imali imi njani kwenza kwaba lokuxoxela emhlanganweni oqhutshwe namuhla. Unhlanhla abahlangene kudube oba nginobhala kwaleli qembu landisa ngokufuthelana kwamalunga ebhoso.
Siyakunanzelela ukuthi kuphuzile kwaze kwafika ngalesi sikhathi okwenze ukuthi umhlangano namuhla ube ngumhlangano onzima kakhulu ngabantu bebefuthelene. Wabuya nje kwathi ama-auditors lawo afika ibeka indaba yabo bayichaya, kwakhanya ukuthi kulento ezimbalwa mhlawumbe ezingaphathwa kuhle. Kwase kusenza ukuthi le board layo igcizelele ukuthi kulento ezingahambi kuhle, kukhanya ke ukuthi kulokungasebenzisani kuhle phakathi kwe-board le-executive.
Omunye njalo ngumodern Sikhuthele Ngwenya owake waba ngumphathi we-Highlanders ochaza ngokwenzakaleyo kunomhlangano.
Kube lokuphikisana kakhulu, abanye besithi hayi yona i-executive kayichaye phansi kayihambe. Kube lo mbono wokuthi kube le vote of no confidence, abanye baphikisa kodwa ibhodi yacela yancenga sibili ukuthi hayi asibanikeni ithuba ukuthi belilungisise amaphutha abo. So yikho lapho esikhona kathesi.
Uluku Mkandla umgcinihlalo we-board of directors uqembu le-Highlanders uchaza ngobudlwangudlwangu obube khona
ngemva kokudluliselwa phambili azabuya ngemva kwenyanga. Iyanga zaze zaba ngu-four months khonokho kuhluphile. Kwase kusithi ama-auditors akukhulumileyo lapha kukhanya engathi akutshengisi, akutsho ukuthi kwathathwa izimali kodwa akutshengisi ukuthi azidatwanga. Kutho ukuthi amalunga-ke babedinga ama-members ukuthi okuyikho yikuphi pho njengoba ama-auditors ethi bangeke bakhulume obuhle ngalokho abakubonile.
Isisekelo sombuso weqembu le-Highlanders sithi ibhodi yeqembu yiyo okumele-ke iphathe intambo nxa kungenzeka ukuba i-executive isuswe esikhundleni, kodwa ibhodi yalile. Umhlangano wanamuhla uqhutshwe ukuze inkokheli yeqembu iqedise uphakela abalandeli beqembu ukuba imali yeqembu isetshenziswe njani inyakenye, kodwa kwehlule ukuthi amalunga aleli qembu akuzwisise. Ngiyimane Studio 7 ngapha ngase-Highlanders Clubhouse, igama lami nguEzra Jesus Banda.
ngakithi mntanami. Mina ngiyake ngasahlalisekanga njengomzali wakho. Bayatshaya abantu lapha e-5-10.
Uhlelo lwabatsha namhlanje lofundani ndimande khona ngaleke kobulawayo ndimande kunjani mfowethu?
Ngiyaphila mthembo osimba ninjani khona ngapho emeli
asiphilile akusithele ke sizokuthoke lo hlelo oluqhubayo khona mfowethu luhlelo lwani?
Oye lezi nsuku zinisebela i-transition and building indoda le yakushiyayo ngo-2020 eyayishabele u-cousin Mhlizi. Nananto yami ngizayazi yayicula umculo we-hip-hop kodwa nje yayiprodusa nje yonke into eyimizithi yayisenza.
Singathi-ke kunini khona kunini
ye kuzakuba mhlaka-19 ogama khona ngale elivesi ngizela lapha athomela khona ngithi abantu bawazi ukuthi wathola imoto endaweni leyana ngokhulukwane esitich laphana emausekeprojekt so ikhethi kulungiselela
libangake liulungiselela khonokho njalo kuqakatheke ngani khonokho elifuna ukwenza
owathethi ngile team yami elitshwane kakhulu e-includa sinomfowethu i-artist lapha kuhambazi abanye ngomzo-7 nomunye isisi tangu-12 ukhona laphana i-town yaphekapheka ona ulokuyi-restaurant thize wasela then besifonile futhi ka-cousin siyagijima kakhulu
bebengakholwa bebethi nyeke manje ngiyakwenza bathiya bonke bemangele bebengakholwa bebethi nyeke bebethi nyeke
akukhathela kakhulu ukuthi indoda leyo siyikhumbule ngoba ngimathiayivanga phela e-generation le ngoba akunamtsela iy'ngoma eziningi kulayo khona esindebeleni eli-35 years akunamtsela iy'ngoma eziningi kulayo khona so kukhathele kakhulu ukuthi simkhumbule ngoba i-music yonke akulathi isadinisele kulayo khona kobulawayo wonke ngosandra ngobani bewaphethisela abantu ngomzo ngobani ongabacabanga abasakelayo khona kobulawayo
ye akunxuse abantu
izandla zethu zinsithani lapha emalungiseleleni so nje sihamba sikhothele izincwadi lapha lalapha emankampanini kodwa lohlupho nje abantu bakithi bafunela kathane ngathi selincedo elinjalo angazi sesifuna sibakhonzise kakahle kanjea kanjani ukuthi indoda leyi sichathe kakhulu lapha kwezomthelela kobulawa
ngagcina lo kholo manje ngibonga umdali ngokungikhokhela kulento okomanje ngiyabhukwa faka imali uzobona ngizothutha masengirocka le mic uzomuva bheka amazero ngiphusha amakhoma bebengakholwa ngibatshela ngephupho ngayiphusha ipheshi
bafisa ukuthi bakuphume bancede bangakuphuma njani
oye abafisa ukusincedisa okuqala sile imeyili yethu ngeplanet dream @85@gmail.com then iinombelo zami ngu-0775-872-106 bangangitshintsha kuzona lezi inombelo le mininga
ye ungaziphinda iinombolo zakho
iinombolo zami ngu-0775-872-106
namhlanje besilo fundani ndimande ngikhuluma-ke ngucalvin ujaha wayitshaya umculo njalo eprodusela abantu abaningi
bebethinyeke manje mphakathi ngenile bebembhekela aphasi manje bambona bavumile lentwana ikhulile setela sipolishekile
aye lamhlanje siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo ukhiphe Sidube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.